Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuNcwabakazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, uChatunga Mgabe indodana kaMoye uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBait Bridge esethisa icala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezijiyeneyo. Izakhamizi zakondolwane ePlumtree eziyisithupha zibotshelwa ukubulala owesilisa zimethesa icala lokweba imbuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UChatunga Pelamine Mgabe indodana kaMoyi owayengumongameli uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBait Bridge namuhla esethethwa icala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile lokhu kungxoxo ayenze leStudio 7 wethembisa ukwethula imininingane egcweleyo ngokuya kwesikhathi. Kodwa iphephandaba leNewsday libika ukuba uChatunga ukhuphe ingqamu yohlobo le-okapi efuna ukugwaza ipholisa leli wasebanjwa ngamanye amapholisa okwakhathesi uvalelwe enkambeni yamapholisa eBait Bridge.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu ngolwesithathu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezijiyeneyo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngokubika kwamapholisa enkambeni yenyamunga eKariba, umufi umnumzana Scotch Gawa uhlaselwe yindlovu evela etshwaleni emadabukakusa. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, ZimParks, umnumzana Tinashe Farao uthi balusizi kakhulu ngalokhu, njalo uthi uZulu kumele achiyane lokuhamba ebusuku.
It's another sad incident that we have recorded.
Indlovu ibulele owesilisa eKariba. Lesi sehlakalo ngesinye sezehlakalo esilusizi ngazo. Kodwa sikhuthaza uZulu ukuba angahamba-hambi ebusuku.
Izehlakalo ezinje seziyinsakavuleka ezabelweni eziningi ezigoqela eManicaland, Mashonaland West, Maswingo laseMathebeleland North, ikakhulu ezigabeni eziduzane lalapho okugcinelwa khona inyamazana lezi ama-game parks. EMathebeleland North udubo lolu lubhahe kakhulu ezigabeni ezifana leVictoria Falls, eBinga laseWange, lapho abantu abakhala khona ngokuthi uhulumende ukhanya eqakathekisa nyamazana ukwedlula bona. Abaholi bezigaba ezincelezelane leWange National Park, Forestry Area leZambezi National Park bathi ukuhlaselwa kwabantu zenyamazana lezi sekuyiyo inkulumo yokuvukisana. Ukhansela kaWard 3 umnumzana Given Moyo uthi indlala yalonyaka yenza udubo lolu lundlondlobale ngoba inyamazana sezisondela kakhulu ebantwini zidinga ukudla. Uthi izilwane zona sezizingela libalele ezibayeni zezakhamizi kanye lasemadlelweni.
Abantu bafake kuyangeni izinyamazana izilwane. Isilwane siyafika sithatha inkomo, sithatha imbuzi, sithatha amadonki. La kumuntu adingathembela khona adle.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loCouncillor Moyo esendlovu bus stop turnoff eWange, lapho izakhamizi esezathutha khona zibalekela ukuhlaselwa zinyamazana. Izakhamizi zeWange seziqinise umkhankaso wokuthi uhulumende kumele apasise ukuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill ukuze kubhadalwe imideni yabantu abayabe bebulawe zinyamazana, abadlelwa izifuyo lezilimo kanye lalabo ababe belinyazwe zinyamazana lezi. Unkosikazi Hlengi weSibanda uthi kuyabahlukumeza ukuthi lanxa bengaze behlelwe ngomonakalo kabakhalelwa njalo kabahlawulwa.
Inkomo zena lezi esilazo ziphinde zidliwe futhi yizilwane, sesihlala singabantu nje sihleziyo khonapha komvuto esidingaswele ukuthi kanti manje siyenze njani.
Unkosikazi Shailene Mathe ongaphansi kwenduna uShana yena uthi lezi ngadini yimpi phakathi kwabantu lenyamazana.
Ingadi yangkhona kumele ulinde ukuthi uze uthole khona okokuncane, manxa ungasalindanga vele indwangu ziyaqeda.
Udaba lokuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill solwethulwa edale lePhalamende lwabuya njalo lwasabalaliswa kuZulu ukuze afake imibono yakhe. Abantu abaningi bathi labo ababe behlanganela lolu dubo kumele behlawulwe. Ungapasiswa lomthetho uzakwenza njalo ukuba izakhamizi zithole inzuzo kwezendle, kuthi labo abalimeleyo bahlawulelwe nguhulumende ezibhedlela. Nyakenye ugatsha lweZimparks seluthi inyamazana zeganga zibulale abantu abangamachumi amahlanu 50 njalo iningi libulawa zindlovu lengwenya. Ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu ngingonokuthi abadlamini.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho le-Israel libika ukuthi libulale amaPalestina amabili abelungiselela ukubhomba eWest Bank ngesikhathi ibutho leli lingena kulindawo. Iqembu leHamas labangela ukuqala kwalimpi ngokuhlasela e-Israel nyakenye lethule umbiko lisithi ibutho labo lihlasele amabutho e-Israel asanda kungena endaweni esezansi yeWest Bank. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-AFP. Abebutho le-Ukraine bathi bawise ama-drone ebutho le-Russia angamachumi amabili lane 24 phakathi kwangamachumi amahlanu lambili 52 athunyelwe ezigabeni ezisithiyangalombili zakulelo lizwe. Bathi akula muntu olimeleyo njalo akubanga lomonakalo omkhulu. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Umthethwandaba ophakemeyo oweVenezuela oweSupreme Tribunal of Justice usunqume ukuthi ngempela umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe wanqoba kukhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo kulelo lizwe lapho ayincintisana lomnumzana Edmundo Gonzalez. Isinqumo lesi asithembeki njalo asilasisindo. Singakhangela ubufakazi obuningi obukhomba ukuthi umnumzana Gonzalez nguye owathola amavoti amaningi mhlaka 28 ngoNtulikazi, ukutsho umsekeli wesikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Vedant Patel embikweni olotshiweyo. Amaphetshana aboniswa liqembu eliqoqa imikhankaso kamnumzana Gonzalez asenkundleni zebulenjini atshengisa ukuthi umongameli Maduro wanqotshwa ngokuphindwe kabili kumbe kanye. Phezu kwalokho, ohulumende bamazwe asemhlubulweni weLatin America alichumi bathi abavumi isinqumo somthethwandaba weVenezuela esokuthi umongameli Maduro uthi nguye owanqoba kukhetho ukuthi aphindele ayebusa. Umongameli Gabriel Boric owelizwe leChile uthi angithandabuzi ukuthi ukhetho lolu luntshontshiwe. Okuveziweyo emphakathini ngalolu daba njalo kwahlolisiswa kuveza ukuthi abalelungelo lokuvota eVenezuela bakhetha umnumzana Gonzalez ukuthi abakhokhele. Intando yabantu beVenezuela kufanele ihlonitshwe, kukhuthaza umnumzana Patel. Okwamanje sokuyisikhathi sokuthi amabandla ezombusazwe eVenezuela aqalise ukuxoxisana ngenhlonipho, konke kuqhutshwe kulandela umthetho wezokhetho kulelo lizwe nezifiso zabantu beVenezuela. Isiphathamandla somanyano we-European Union umnumzana Jose Borrell uthi amazwe angamachumi amabili lasikhombisa wasoze ananzelele umongameli Maduro njengomuntu okhethiweyo engabonanga impumela yokhetho ehloliweyo. Imizamo esaqhubeka eyokuthi uMongameli Maduro aqilibezele ngokuthi wanqoba kukhetho izamemethekisa ingxabangxoza evele ikhona. Ngempela uMnumzana Gonzales wacatsha ngemva kokhetho luka-28 ngenyanga edluleyo. Abezomvikela baze bagqagqile abantu abedlula inkulungwane ezimbili ababetshengisela laba mabandla aphikisayo ababesola impumela yokhetho. Umholi webandla eliphikisayo uNkosazana Maria Corina Machado nguye owakhetha uMnumzana Gonzales ukuthi ancintise, yena eseyalelwe ukwenza njalo la esowayecatsha. Ilizwe leMelika lamanye amazwe omhlaba lizaqhubeka lixhasa abantu beVenezuela ngoba amalungelo abo edelelwe kusukela ngenyanga edluleyo mhlaka-28. Njengokugcizelela kwaMnumzana Patel, sizimisele ukusekela uhlelo olugoqela wonke umuntu olukhokhelwa yilizwe leVenezuela ukuthi sibuyisele intando yabantu.
Le yimibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thiwa amahlabezulu kuhlelo live talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Mwana sibili silani kanje.
Lilami uThabo Kancube ontanga, let us connect and network. Uhlelo The Connection.
Mwana sithathu ke.
Kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo ngizophisana noJonga Kandemiri.
Mwana sine khona kwenzakalani.
Sigcina kweziphathelane lentuthuko kuhlelo asiyihluzeni bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMarvelous Mhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulaptop ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 A Voice of America. Sisakaza kuradio, kuFacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Okwamanje ke ngitejele osithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana. Lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asizweni ukuthi usiphatheleni.
Njengathi omama bamabhizinisi sile challenge enkulu kakhulu ukuthi siyavuka ekuseni sihambe emsikeni ethu kungela magetsi, sithiye labantwana bengela lutho kokuthi kupheke. Kade sivinile nkuni phela sizitholi, sokumele siphile ngegasi. Igasi lawe iyadura, i-very sensitive, ayifuna ukuchiyelwa abantwana, sokumele wena ube khona. Kugcina kusi-affecta njengabomama. Omama bale msebenzi abayenzayo, sivuke kuseni sizama ukuthi sichiye siphekile kumbini lokunye sikuthengisayo kuyafuna amagetsi. Amagetsi ahambelana lamanzi. Lapho i-challenge ukuthi sigcina singayanga le misebenzini sesimelela amanzi eziboraneni. Kumelela kathi silezibhorane kuthiwa zilamanzi. Sokulo kungamachibi okugejwayo and amanzi lawo kakho sefu ngoba ngokungamachibi esingakwaziyo ukuthi amanzi angikona abevelela ngaphi kokuthi amanye acine sengamasuwa. Even la kumabhizinisi ethu sokusehla kakhulu ngoba isikhathi sokuthi siyothengisa ncane ngokuthengisa vele uzolezi stress ucabanga ngekhaya ukuthi ngithiye kunjani. Even le emsikeni yethu i-healthy sisichaya ngoba silala manzi ukuthi ukhanye ugezisa izithelo zakho okunjengama-epulu okunjengekhona lokho okudliwa khonapho khonapho. So hhayi, kunzima kakhulu.
Inhlanganiso yakho iqhuba imihlangano yama-consultative meetings. Ungasichasisela ukuthi kahle kahle ngeyani njalo izaphathisa njani?
Siyananzelela ukuthi i-City Council isivule i-department yethu yama-small SMEs
awethu
ekhanselini sasiba lalokho kokuthi siyabagcisa kungxenye bethi sisebenza under i-housing communities, kwesinye isikhathi bethi siku-licensing, kwesinye isikhathi besingakwazi ukuthi singaphi. At the end of the day imali yethu ibisigcina isiphonguba miseleni yasingazakali ukuthi ifakwa nga. So besisenza ama-consultative meeting ukubuza ukuthi vele lisebenzisana njani le-council, le-harassment, sikhangela lama-bylaws ethu, lama-partners ethu, i-FES, esincedisayo ukuthi si-consulte. Lokhu silama-town hall meetings that esiwayenzayo ukuthi sizame ukuthi si-formulate i-policy eyiyo ezasincedisa ukuthi sisebenze kahle le-council le-ofisi yethu entsha. Sihamba ngamawadi ngamawadi sinanzelela ukuthi amawadi anenhlupho ezijiyeneyo. Besilo wadi 1 ogcwele ngenhlupho eziningi. Ama flea markets ezikhangela lama converted flats lama converted buildings asetshintshiwe aba ngokuyi-small zitolo. So okuphumileyo kakhulu ukuthi amapolices sekahle ephume sobala ukuthi ama-rent angkhona ahamba njani, babhatala njani, babhatala kubani. Lakhona lokuthi imali zethu esizibhatala ama-license is it council going to plow back ebantwini bona laba bangama-informal sector ukuzothi labo develope indawo zabo. Kwaphuma lakhona lokho ukuthi kona the days ukuthi bedotshelwe kuphela imizila, sebefuna izindawo ezifriendly free ezokuthi all weather patterns okokuthi nxa izulu lisina ngingayisaba ukuchaya ngoba ngichaya phansi kuzakhukhula yilokhu ze lizulu, ngingayisaba umoya ukuthi uzathatha. So ngezinye izinto ade sikhuluma ngazo ezi-affecta especially omama ngoba sinanzelela ukuthi omama they are almost 75% of the totally lokhu zeni abaku-informal sector. Kukhanya vele ipolisi kabayazi ngoba kade belokhu bekhala bethe sazi ikhansili ukuthi izasenzelani. Sathi sababonisa ukuthi hhayi ikhansili yenza lini elikufunayo. Ikhansili lamahhofisi avulekileyo ngoba bayesaba ukukhuluma, bamelele nje ukuthi ikhansili iyenze ekufunayo then bona sebelandele. But stena gona the days ikhansili lathi sisebenzelana kanye layo sihlangane halfway okuzothi at the end of the day sithole food on the table, la ikhansili ithole irevenue ezancedisa uZulu, ezancedisele ilizwe lethu leZimbabwe. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Siye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba, langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba.
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sikondolwane ePlumtree lapho okuboshwe khona izakhamizi eziyisithupha ngecala lokubulala owesilisa ebezimethesa umlando wokuntshontsha imbuzi kamakhelwane. Abasolwa baboshwe ngamapholisa akomadlambuzi. Sixoxele linye lawo lachasisa kabanzi.
Lo umuthi ngathi wahamba esiwayeni omunye umadalikala ebusuku, wahamba wayethatha imbuzi amadalikala phakathi kwalaba umadalikala okhala wakhona. Then wathi esethethe imbuzi wahamba wayehlizi imbuzi leyana egayeni, wahamba la emzini wakhe. So lo umadalikala okhala wathi esidinga imbuzi yakhe wayitshela imbuzi yakhe, wazitshela ngomunye ukuthi hhayi akhe ngabona umufi lo ehlinza imbuzi enje enje kanje kanje kanje. Yena wathi umlando wahamba wayatshekisa abanye abangane bakhe, bayathola khona okwahlinzela khona imbuzi, abalonda igazi lalithonda ngendlela lase laqonda emzini womufi. Wathi esifika emzini womufi akhenawa ingekho umufi kodwa kwakulo mama wakhe nguye wakhela ukuthi umufi ungazi bamlanda futhi khona lekho makhelwane babuya layo umufi kayalanga ukuthi imbuzi wayeyitshentshile imbuzi kamadalisana ngase bathela leyinyama yayikhona endlini yakhe abasadinyanga okuningi ngase bathela sikhumshaya konke engu-8
bamtshaya wahle wafela khonapho kumbe wayafela esibhedlela
ngathi sebemtshaye kanjalo umfilowana bamthiya emele kodwa umadalisana okala njengoba kwakho ngumakhelwane wakhe eseduze wayehamba ebusuku esiyomtheka emkhangela ukuthi yoku esaphila yini and njalo esaphila ehamba emnika amaphilisi lamanzi ehamba ebusuku esiyisithupha ehamba esiyomtheka endlini yakhe kodwa bethiya ke njalo bethile umnyango wakhe phakathi emkhangela ukuthi esaphila yini kwathi ngelanga lesithathu bathi besecheka kwaphansi ekho ngathola esenjani esefile ngathi umama kamufi nguye waqala ukubona ukuthi hhayi umufi lapo sele malanga engambona ngemva kokutshaya kwakhe wathi esecheka endlini yakhe ikho ngathola efile.
Sikhuluma nje abasolwa bangaphi lokho bekhona ngapho kwamadlampuzi kumbe sebaya emthethwandaba
sisahamba labo ekhothi sikhuluma kanje ngaku-remand esiyamthethisini kwaphana ngoba ukuhamba labo wangena ku-initial remand wangena e-prison.
Amacala anje mpholisa ungathi avamile yini khona ngapho kumbe into ephongkwenzakala nje kanye?
Kumadlambuzi indawo ningathi kunyanga esidlulileyo ezingaba zintathu kumbe zine ningathi kuyathula mbijana ukubulawa kwabantu kodwa okwamanje sengathi sekuqalile ngoba inyanga edlulileyo sathola futhi umuntu wesifazana wabulawa nendoda yakhe ngemva ukuthi indoda yabuya ifika ekhaya yathola umfazi epheka kungaba kuyisomething wakufaka ekudleni kwendoda indoda yathi yacaphuka isithi umfake umuthi then wathi wamtshaya nge-pitch wamdabula ikhanda so kathesi sokwenzakale futhi kukanye wathi indawo leyo yemadlambuzi indawo yokubulawa kwabantu kulokhu kusiya phambili kukanye abantu kabafundi.
Amacala okutyontshwa kwezifuyo wona ke avamile lawo
okwamanje ningathi sokungcono kodwa umnyaka odlulileyo amacala okutshintsha kwezifuyo imaningi kakhulu kakhulu kubantu abasuka indawo ezinjengentsholotsho zinguya emadlambuzi betshontsha izifuyo ezinjengenkomo namajoni behamba besiyothengisa bethengisela abantu abasuka kubulawayo besithengisela khona le entsholotsho njalo sekulabanye abasuka shithi lapha futhi komadlambuzi betshontsha iinkomo zasebhofana zibuya lazo indawo lethi yemadlambuzi sebethatha ezikomadlambuzi ezicaphisa khona le futhi ebhotwana njalo njalo kodwa ungathi okwamanje kungcono especially umnyaka.
Uzulu wakomadlambuzi kuyini ongathanda ukukutsho kuye ngezehlakalo ezinje?
Kathesi sikhuthaza abadala kumbe abazali ukuthi bahlale phansi labantwana abafana besilisa ukuthi babafundise ngendaba yena le yokuhamba bethatha izinto zabantu njalo yokuthi bafundise ukukhulumisana makho nenkinga esigabeni.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mpholisa, siyabonga kakhulu.
Kulungile kabangoma, ngiyabonga.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lepholisa lakomadlambuzi ePlumtree ngokubulawa kowesilisa obesethezwa icala lokweba imbuzi. Thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile Nkomo Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi uSevius Nyoni ozibiza ngegama lokuthi Sithwalo senkosi emculweni. USithwalo udabuka eNkayi lapha uphethe iEP yakhe entsha elesihloko esithi Impilo. Nangu exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salibonani balaleli ezomculo ngiqale ngo-2016 lapho bengise kanjalo eRunguje noma ungathi eDandadema. Wase uhamba isikhathi kwaze kwahla u-2018 lapho hambe ngaye eMzansi khona ngadibana nabanye abaculi abafana naboSibani Ndlovu, Olani Shongwe waseSwazini nomfihlelo hayi Major Street Thomas Kandi. Yiba abantu engicule nabo ngakhipha i-single track ngo-2019 lapho ya 2020 ngangena njalo e-studio nomlungisi Gasa sakhipha i-gospel Masikandi. 2023 lokho sizama siwasivuka nje sakhipha enye i-single track njalo futhi ahamba isikhathi waze washa lesi sikhathi samanje esengikhiphe khona i-EP engiphetheyo lapha
mina ngizukuka
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zami beyingakazi faki endaweni zokudownloada laphana noma engathi kuma app okudownloada kodwa kungekudala ngizozifaka ke manje ingoma zitholakala kimi ngqo ngokuhlala ngilapha kwaBulawayo eMagwegwesti. Abafuna ukuxhumana nami inamba zocingo u-078 313 6844.
Abalandeli ubatshiyela wapha mashi.
Ngiyacela ukuthi linyamukele njengabanye abaculi nami ngiyalithanda kakhulu bese ngicina ngokuthi cela ukuthi linga-download izingoma kuma app lawa angasizi ngalutho abaculi kodwa li-download lapho okwazi khona ukuthi mangabe u-downloada umculi ukhona naye akutholayo.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singekehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. UChatunga Mgabe indodana kaMoyi uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBaitbridge esethe sayicala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. ukubulawa komunye umhlali weCaribbean Indlovu ngolesithathu sekuveze njalo ukufuthelana okuqhubekela phambili phakathi kwenyamazana labantu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.